Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 olwesithathu mhlazi ku-27 Mfufu 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kambe ukubotshwa kwabalwa impi yenkululeko okwenziwe eHarare izolo kungaba kutshengisani?
Kuyadanisa ukubona abantu abadala abalwisana lohulumende wobandlululo sebehlukuluzwa ngohulumende wabantu abamnyama baze bagcine besukuma bazama ukutshengisela.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukukhuluma emhlanganweni webandla leZANU PF eBindura namuhla.
Mnangagwa usemthethweni ngokwesingethi kwesisekelo sombuso weZANU PF, njalo nguye upresident okhona kathesi isisekelo sombuso weZANU.
Ibandla leMDC Alliance lithi lifuna umanyano weSADC ungenele kudaba lweZimbabwe ukuze kube lenkulumo phakathi kwamabandla ezombusazwe.
Silabantu abalengqondo ehlala icabanga ukuthi usizo lwabo vele kumele luvele kwabanye abantu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukubotshwa kwabalwa impi yenkululeko eHarare izolo ngesikhathi bejingisela phezu kwemali abayiholiswa nguhulumende besithi incane kakhulu kuthiye iningi limangele, ngoba abasekeli beZANU PF abavamanga ukubotshwa lanxa bengaze bajingisele ezidaladeni ngaphandle kwemvumo. Lanxa isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi etshele Studio 7 ukuthi ubengakatholi imbiko yeneleyo ngalolu daba, kubikwa ubotshwe abantu abangamachumi amane abalwa impi yenkululeko. Ababotshiweyo laba bathi i-16,000 Zimbabwe dollars abayitholayo ngenyanga ayibanelisi lutho. Ngokunjalo bathi uhulumende kumele engezelele imali ngoba yibo abakhulula ilizwe. Abanye bathi ukubotshwa kwabantu laba iningi labo kungabasekeli beZANU PF kungaba kuveza ukuthi sokulokudonselana amandla kunkokheli zebandla elibusayo. Kodwa abanye bathi amapholisa enza umsebenzi wawo ngokufaneleyo. Kuvame ukubotshwa abamabandla aphikisayo labalwela amalungelo kaZulu nxa betshengisela. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Mthulisi Hanana.
Okokuqala, kuyadanisa ukubona abantu abadala okumele ukuthi ngabahlezi ngekhaya abalwisana lohulumende wobandlululo, uhulumende wabamhlophe, sebehlukuluzwa ngohulumende wabantu abamnyama baze bagcine besukuma bazama ukutshengisela ngenxa yokuthi khona imali abayihola encane. Kuvele khona kuyadanisa. Umongameli namhla kumele ukuthi nga uyalengisa ikhanda ngenhloni ngenxa yakhona okho kwenzakele ukuthi abantu abadala sebeze bebhikisha. Kodwa nxa sesukhangela ngelihlo lokuthi abantu laba vele yibo abasekela iZANU, yibo abatshaya abantu, yibo abancitsha abantu izikhafu zikahulumente zolelezwe nezinye zama-NGO ngenwa ngamakhadi, ngibona ngani kumele kube yisifundo kibo ukuthi ubunzima bempilo buyasondelela wonke umuntu okhona. Abukhethi ikhadi leZANU, abukhethi izibhakera, noma ngubani nxa ulilunga uyisizalwane seZimbabwe udubo lukhona ngolwethu sonke. Yikho labo sokuze kwabafikela ngezindlini zabo sengani qhubeka khonapho batshele labantu ukuthi bayekele ukusisapota ngoba ukusekela iZANU PF, abahlubuke kuZANU ngoba iZANU sibasebenzisile isisehluleko kokubagcina.
Singathi umthetho usoqhutshwa ngendlela yini njengoba sokubotshwa abasekeli beZANU PF? Khona sivame ukubona kubotshwa abaphikisana lohulumende labalwela amalungelo kuphela.
Laba akabaphisa ngohulumende abantu ababotshwayo ngabantu abathikameza umbuso kaMnangagwa umnangagwa nguye yedwa kanyeza ke sithi ngohulumende ulezitha ezikhona kuzanu lazo uyakubona zihlukuluzwa bahlupha nanti khathesi uyabona lela kulamantu okuthiwa ngama G40 laba bangamazanu kodwa babaleka elizweni ngesinye isikhathi sezwa kuthiwa kulamagama toxi lento ezinjengazonezo bexabana bona bebobodwa. So uhulumende wethu lowo ayisikho ukuthi uyabandlulula abantu be abamabandla aphikisanayo akabandlululi noma ngubani ophikisana lo mnangagwa kumbukuzani kumbe ungapi noma ngubani ophikisana lo muntu obusayo ngaleso sikhathi uyahlukuluzwa abanye babulawa ngezingozi zemota kanjalo kanjalo. So ukubotshwa kwama ovete akusho ukuthi khona kule rule of law ngoba vele ngawumthetho khona abantu okumelanga babotshwe bebotshelwa ukubhikisha bebotshelwa ukutshengisela akula mthetho elizweni leli yikuzama kwethusela abantu lokubancindezela amalungelo abo ukuthi angahlonitshwa akula mthetho kuyafanana kuvikelwa umbuso kaMnangagwa njengoba sibonile siyelayo uhanjiswe ekhodi ngomunye ujaha esithi umbuso wakhe layo ngani lobo ugwelegwele lesingunde ngunde phakathi yikho akuvikelayo khonoko.
Ukutshengisela kwamahhovisi lokhu singabona kusipha uZulu weZimbabwe umfutho yini la engena esitaladeni khonona ngokonakala komnotho.
Hayi le mina ngobona kwami yimpi yezanu bona beyibobodwa khona ngale abantu bezanu bakhona abafuna ukukwenza bakhawulisana ngakho. UZulu weZimbabwe sowafunda ukuthi khona angangeneli impi angayaziyo le impi yomdeni hayi abantu bakithi angikhole ukuthi bazangenela. Ungakhumbula la ngo-2017 isikhipha umgaba amaovedi wayegijima phambili sathi nansi into yabantu beya labaloli benkululeko sathathwa lohubhu lwakabhejane lalutholelwa madube kodwa kulanto yaphutshayo khathesi lokhu esikhona back to square one kwatsho abadala lakhona okokwenzakalayo izimpi zabo zezanu abantu abanomali abantu abahlelekileyo kubeke benzokwabo bangafuni ukugada isitimela lesi esokubhikisha esesibuya lamaovet.
Umnumzana Mthulisi Hanana ngocubungula izombusazwe njalo elilunga lezabhu. Ibandla lezanu PF lona liyawulandula ukuthi kulokulwisana phakathi kwenkokheli zalo. Ibandla le-MDC Alliance lithi umanyano we-SADC kumele ungenele kudaba lweZimbabwe ukuze kulungisiswe umumo oselizweni. Leli bandla libe lomhlangano lentatheli zindaba eHarare izolo lapho umsekeli kamongameli webandla umnumzana Wolfman Ncube athe lanxa leli bandla lifuna kube lenkulumo kodwa kumele lezi nkulumo zibe lendlela ebalulekileyo. Uncube uthe inkulumo lezi kumele zibe ngaphansi kumanyano we-SADC hathi iPollard ngoba iPollard ilabanye abangelamabandla abawamelayo. Sixoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda saqala ngokumbuza ukuthi ulubona njani udaba lokuthi amabandla ezombusazwe udaba lokuthi nxa kungazwananwa eZimbabwe bagijimele kumakhelwane.
Uyazi kuyadanisa kakhulu ukuthi njengeZimbabwe sesaba isizwe esingakwaziyo ukuthi silungise izinto zazo. Silabantu abalengqondo ehlala icabanga ukuthi usizo lwabo vele kumele luvele kwabanye abantu. Labo bantu abakwazi ukuthi njengoluntu njengezizalwane zeZimbabwe siyanelisa ukuhlala sodwa sixazulule ingxaki zethu. Bona abo bantu abathi bona bafuna ukuthi kuye kuSADC babizwa kudale lePollard kwathiwa kwabahlebuye bonke abama-political actors kuhlalwe phansi kukhulunyiswane ukuthi kambe kuyini okuphambanisayo endabeni zokhetho njalo kungalungisa kanjani vakhalala bayala babopha imtundu bathi bona bangcono kulabanye abafuna ukuhlala phansi kudale elilabanye abantu ngoba bona bazibona bengabazimbabwe angcono kulabanye abantu ingqondo yona leyo ingqondo embi kakhulu yiyo esilisele emuva ukuthi silabanye abantu ababona ngazantu wabona bangamazimbabwe angcono kulabanye abantu bayeyisa abanye abantu abalanhlanganiso bathi inhlanganiso zeza abanye abantu kazilangqondo okwenziwa ngabanye abantu akulangqondo yibo labo bantu abathi nxa sokunje bakhalele ukuyahlaba umkhosi next door.
Manje ngokubona kwakho ubona ngani kuyini okungaba kubangela ukuthi kukhanye kungani luphambili kakhulu udlakela lokhona nxa siqathanisa lenketho ezedluleyo?
Udaba lwedlakela thina sisezabelweni asikalubona udaba lwedlakela okumanga okuya ngaphi. Esikubonayo thina sikubona ku-social media, sibona uChamisa labantu bakhe behamba behlabela sizwe sekubona sokubonakala sokujikelwa amapikitsha ku-social media kuthiwa lezi izikhala zohlamvu. Kodwa akudingi ukuthi uze ube lisotsha kumbe uze ube yi-forensic expert ukuthi ubone ukuthi lolu luhlamvu kumbe lesi lo ngumuntu okobole iwindi leli ngelitshe. Ngamadrama ajayelwe ukwenziwa ngabantu be-MDC Alliance every time nxa kuzaba lokhetho, benzela ukuthi nxa sokufika kukhetho sebedliwe base besithi hayi ukhetho lolu belungekho free and fair. Sakhuluma thina ukuthi kulodlakela.
Ubona ungani kuyini kahle kahle ukwenza ukuthi indaba zeZimbabwe zingaxazululwa ngabantwana beZimbabwe zibizelwa umakhelwane?
Vele kuyayangisa ukuthi amadoda amadala asiwathembile le abantu esicabanga ukuthi bahlakaniphile bafundile baqeqeshile ngoprofessor kunokuthi ba njengoba njilo ngaphambilini kunokuthi bahambe baye kuthi baye bamlanda umnankagwa bathi hey mnankagwa abantu bakho bezanu bayasitshaya lapha kuhlaliswane phansi kukhulunye. Babhizi badinga ukuthi bathole isimpathy kumbe uzwelo kwi-international community.
Umnumzana Angliston Sibanda ngocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwobulawayo. Siphinde saxoxa lenye njalo ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Iye uqhathekile ukuthi iSADC ingenele kuseselesikhathi, kanti ke njalo njengalokhu ukukhwabitha ukuthi ingenele odabeni lwama-sanctions. Ama-sanctions abangwa ikhona lokhu ukuthi akulakhetho olukhululekileyo kuyashayana ngesikhathi sokhetho. Amabandla aphikisayo kavunyelwa inkululeko edingakalayo ezakwenza ukuthi bakhankase bengavinjelwanga bekhululekile. Zona lezo zinto nxa ngabe iSADC ingangenela yenza ukuthi zingabi khona, kukhululeke abantu bonke kungakhathalekile ukuthi uphuhla ngothi. Yiyo indlela elula ezakwenza ukuthi ama-sanctions asuswe. Ngabe engafuni ukuthi bangenele kulokho ama-sanctions kasho zasuswe, azasuswa kuphela nxa ngabe bengenele kulona lolu daba, basusa zona lezo zinto eziyimbangela yama-sanctions. Ngakho ke baqondile abe-MDC Alliance ukuthi iSADC ingenele kulolu daba, kukhona lokho efanele ukusebenze. Ingangenela ke iyabe isitshaya inyoni ezimbili, kuzabe sokulokhetho olukhululekileyo, kanti lama-sanctions nxa ngabe ukhetho khululekile umthetho uhlonishwa, the constitution uhlonishwa, namalungelo abantu ehlonishwa, azasuswa.
Ubona ungani kuyini okungaba kubangela ukuthi lungani luphambili kakhulu udlakela lokhona nxa siqathanisa lenketho ezedluleyo?
Okubanga udlakela iZANU PF. iZANU PF iludlakela, iZANU PF ngegazi, iZANU PF iphila ngodlakela, ihlezi embusweni ngodlakela, idla ngodlakela, iphila ngalo, iwina ngodlakela. Ngakho kayihlukaniseki lodlakela. Bangalodlakela kunjengokuthi nxa ingasela corruption ngeke ihlale embusweni, ngokuba ihlala kuphela nxa ngabe kule corruption, ihlala kuphela nxa kulodlakela olunge oluvimbela ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo. Ngakho ke kuso sonke isikhathi iZANU nxa isesembusweni udlakela luzahlala lukhona.
Ubona ungani kuyini kahle kahle ukwenza ukuthi indaba zeZimbabwe zingaxazululwa ngabantwana beZimbabwe zibizelwa umakhelwane?
Kuza mele ukuthi abantu beZimbabwe bakuzwisise ukuthi iSADC, iUnited Nations, iAfrican Union, iCommonwealth noma ngubani ngeke ayilethe inkululeko eZimbabwe. Inkululeko izalethwa ngabantu beZimbabwe besukuma bona ngokwabo, ngakufanele bayejele bayejele, ngabe fanele bachaye bachaye, ngabe fanele bachithe igazi bachithe igazi. Ngokuba ngabe ngavuma ukuthi badlule phakathi kwalezo zinsizwa ukuze bakhululeke, bakhangelela ukuthi kuzavela kwabanye abantu inkululeko, ayisoze kwenzeke. Kuza dinga thina sibe losizi, kuza dinga thina sichaywe, kuza dinga thina sibe semgwaqweni, kuza dinga thina sivalelwe nxa sivalelwe, kuza dinga thina sichithe igazi nxa kufanele ichitheke igazi ukuze sikhululeke, ukuze ilizwe livuke, ukuze kube lemisebenzi, ukuze icorruption iphele, kube lokhetho olukhululekileyo. Umbuso wobandlululo, umbuso wecorruption wedlule, uzasuswa yithi abantu beZimbabwe. Yebo, kambe emhlabeni bangancedisa ngandlela thile, kodwa kasiba bazahamba phambili nxa kuzabuya inkululeko. Kuzamele ivele kithi kweyethu isacrifice, yiyo kuphela into ezaletha inkululeko lelizwe ukuthi lihlaliseke ngendlela efaneleyo.
Umnumzana Efihlela Ncube ucubungula ezombusazwe, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Lwezempilakahle luthi kulomuntu oyedwa ubulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Lolu gatsha lubika ukuba kulabantu abangamatshumi amathathu lasithupha 36 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 eyesibili, neyakuqala sebefika phose izigidi eziyisithupha 5.7 million. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz kushortwave. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba oluthi umsekeli kamphathintambo wezempilakahle umnumzana John Mangwiro ulandule ukuthi ugatsha lwakhe yilo olwenqabela ukwenziwa kokhetho lwama-by-elections elizweni. Ugatsha lwezokhetho lwe-ZEC luhlezi lusithi imigoqo ye-COVID-19 eyafakwa lugatsha lwezemithetho, eyafakwa lugatsha lwezempilakahle, yiyo eyenqabela ukungaqhutshwa kokhetho elizweni. Iphephandaba leChronicles lithi iqembu leNgilande elomdlalo wenguqu eleNewcastle United silifuna ukuthenga umdlali weZimbabwe uMavela Snakamba odlalela iqembu leAston Villa. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani bantu bakithi njani ngezindawo ngezindawo. Hayi, kodwa ke ZANU-PF loba abantu bengayenzani. Vele iZANU-PF yezi kulaleliswa. Ukushona kuqanjwa umanga kuthiwa masantshini, nampo ke sebeqalile ukubhova. Umnankagwa vela sopresident, umhlaba wonke sikhuluma kanje uyakhala abantu baphelelwe zinkomo, izakhamuzi sezingabayanga manje ngenxa yesela yelo umnankagwa. Selokhu kungene yena umhlaba wonke uyakhala ngosela. Usela kabucontroleki, inkunzi kayicontroleki elizweni, balungisela yena njengalokhu ebulala abantu wonke ithumba abantu isenza bonke lobu bubi lobu. Manje singabala nje izinto ezisemehlweni kaZulu ezibonwa ngubani bani. Bahlele ukulungisa umgwaqo, babuthi imali yonke befake ezindlini, emabhenki kakula mali, ama-election ubutsotsi kuphela bayariga. Namanje vele umnankagwa kula muntu ongamvoteli. Abantu bonke bayakhala ngendlala, abantu bathwele nzima. Kula muntu ongamvotela lo, loba bengayenzani, akula muntu omfuna abantu bakhatela abantu babenyanya umnankagwa. Mhlawumbe kuyamnyanya lo muntu lo. Kambe ngubani umuntu ong amavoti umnangagwa ekwazi vele ukuthi akula nto ayenzela abantu abantu bakhatheli ngaye lo muntu bakhatheli khatheli umhlaba wonke wonke abantu vele sebephenduka izigcila nemali kabayitholi manje umuntu njalo ngamfunelayo
sanibonani isakazi westudio 7 ngapha ngesebhinga ngiyathokoza ngolalela inizwi zanamhla ngiyamangala abantu bezani nxa besithi i-MDC lokhu ngiphazuke ngithiwa ngamaphatha ama-MDC amaningi wonke amaphatha asezimbabwe vele ngamazanu babusuka bavalekela izanu kutho ukuthi izanu yangkhona sisiklite kaningi kule-MDC cause nxa kule 20 amaphathi afonywayo ngemuva kwezanu kutho ukuthi abantu babala ngamazanu wonke bavaleka uzanu ngenxa yokusola izanu yakhona engathi i-MDC sibe lama-MDC amaningi abe sekhohliwe ukuthi abantu bangkhona basuka ngaphi ngamazanu bavaleka izanu ukuba itshintshile ibizwa yangkhona babengamazanu abantu bonke basuka ngenxa yokuthi babaleko lokungezani so angizwisisi ukuthi sithi MDC lamaphatha amaningi izanu yiyo yayenza amaphatha amaningi abantu bonke laba basuka kuzanu
sanibonani sanibonani basakazi be-Studio 7 nabalandeli linjani kodwa hhayi siyaphila sibonga nje indaba elisinikeza zona amalanga wonke sengathi lingaqhubekela phambili lingadinwa kuze sibe namandla lathi ukuthi singabantu baseZimbabwe sazi ukuthi silandele into eyenzakala ezweni lethu okhulumayo lapha eNkoli Thobela Bramfisher hayi ngimzwile lapha umfowethu omdala mayethi khona uzaphuseka khona sibuye ekhaya hayi ngisithi mina imota mayeyake yachayisa ukuze uyigibele kumele ube show ukuthi hayi ipanel bithwe kahle abakukhondishini hayi uzapha hayi asesamthembi kahle ngoba uka wasifaka mpela edakeni udaka namanje siloke sikilo safakwa nguye uzapha hayi sithi khona umqondisi ake simpheni ichance siye sibone ukuthi uza nani umqondo omutsha ongathi usakhaliphile kancane sicabanga ukuthi ungasenzela into engcono ezoba lomphumela omuhle hayi uzapho hayi hayi wasithokoza mpela wasithokoza 80% ye-youth yasesindebeleni ma ungabheka ayikho ezweni kuyindaba kakazapho istrategy sikazapho azange saba sihle ngendlela ekahle yikho kwacost ukuthi abantu sigcine siphuma elizweni sibaleka sihlukunyezwa sitshayo hayi ngiyabonga abalandeli nabasakazi be-Studio 7 ngithi hayi asambeni sonke siyobhalisa mpela sivotele umqondisi ngiyabonga
sanibonani ku-Studio 7 ngabe linjani ngendawo zonke ngabe limamela i-Studio 7 abasekeli abasakazi ayi ngithi ngikhulume ngalaba abasemtshatshane abahluphekileyo ngesikolo abantwana besikolweni abahamba 22 kilometers ngelanga sele kakukho kungaphuma zihlobo zama kukho vele into zonke lezi zisukele kubuseni khona le phezulu kubumnangako labasekeli bakhe kungayisikho kungabantu abanazileli ilizwe lonke ukuthi liyahlupheka ngabe isikolo sikhulu kodwa ngoba banaka indawo zabo yikho kunje sihluphekile emathebeleni sihluphekile sihlupheke ngakho konke nezinyembezi zami zisehlashiwa ngikhali nyembezi nxa ngisizwa la mayuta akhona etiza busa umnangako azafela esikhundleni bona babheke iCanaan thina sibheke isihogo esiphakathi kwaso bona babheke iCanaan nampela mina ngihleli ngisiza ubaba wabantu abami ekhuluma ngomntana ngagwa kanje hayi ngangcono umuzi uchitheke sibe ngiyabe ngimbona ukuthi ingqondokazi ikho vele kazisebenzi ngoba wenza into ayicatshangelwayo khona lokho kudla kutholayo ngalesi sikhathi yikho okumenza akhulume njalo ngabe yizinja ngasithi kufakwa imaster ukuthi zilume kakhulu manje ngabantu bafuna ukudla okwasanalesi sikhathi basasuthi khona kuzobajikela bangam ngivotele abakuboni indoda kumele uyibone indoda ecabangayo ecabanga into yakusasa ikusasa nothi laba abacabangela isikhathi sabo samanje sokuthi sebesikhuthe besithele ukuthi bajike ingqondo zabantu ukuthi bavotele umnangafo sokunzima engikunzima so ngizwa ngikhala ngilo mkhuleko ngaphakathi ngikhulekela wona amayuti nomnangagwa labasekeli bakhe bonke abamlandelayo ukuthi uNkulunkulu sengahambela kibo abatshaye njengofaro kwenzeka kufaro namunye ngamunye athole isijeziso ngamunye kube le nto engizimayibonayo ekuphileni kwabo umkhuleko wami ulapha ulezinyembezi ngoba sihluphekile ma uzwa umuntu ethi ucine ku-grade 3 ufisa ukuthi afunde akulanto vela ngayenzi kunzima hlobo sankulunkulu kunzima unkulunkulu angazi ukuthi angasibona kodwa uyezwa imithandazo yethu uyowaziyo ukuthi uzasiphendula nina besicela siphendule kusesemasini hhayi sesihluphekile sofanele hlobo sankulunkulu lo ngusathane osebenzayo kulelani lizwe kodwa sicela ukuthi singathebelelini basikhuphe kibo basale besenza bona lo mnakagwa wabo thina sebesikhuphile lathi sifisa ukuyahlala labantwana bethu emakhaya sisekudeni kunje sasikwazi ukuthi abantwana badleni sizwa nje kuthiwa abantwana kunje kunje ungazi ufisa ukuzibonela kodwa kusihluphi ngiyabonga kunzima ngikhuluma ngenhliziyo ebuhlungu ngiyabonga
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika sokuqhamuke inkulumo phakathi kweziphathamandla zele Melika ezogatsha lwezempilakahle ngosizo olwaphiwa ingcwethi zakwele China lapho kucatshangelwa ukuthi yikho okwadabuka khona igciwane le-coronavirus. Indawo yelebo edolobheni le-Wuhan ethiwa yiyo eyalungisa leli gciwane ibikwa yaphiwa imali lugatsha lwe-CDC olwemelika. Kodwa ukhokhela ugatsha lolu uDokotela Anthony Fauci wavuma ukuthi ugatsha lolu lwanikeza ilebhu ye-Wuhan imali kodwa uthi kwakukudala kakhulu leli gciwane lingakaqhamuki. Kusenjalo sokuqhamuke njalo omunye umkhakha wegciwane le-coronavirus kwele Ngilandi. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khonale umnumzana Difa wajabhi Bhango Dube.
Akhona amavarianti amatsha ababalayo okubalelwa kanye ne-Delta plus njengoba sazi ukuthi kuqala kwakule-Delta kuphela kodwa ke kathesi khona enye sebeyibiza bathi Delta plus. Kodwa ke okukhanya kuhamba ngendlela enhle ikuthi igciwane leli likhanya linqotshwa ngamavaccine la ahlatshwayo amavaccine afana lako-AstraZeneca lamanye o-Johnson Johnson bakhanya bayenelisa ukuthi xa ukuthi wajova kukhanya ukuthi akubi lomthelela omkhulu kakhulu. Kodwa ke khona abantu abatholakala beseselazo impawu ze-COVID balokho besibakhona kodwa ke sekusezingeni eliphansi kakhulu. Kodwa iloka nje emalangeni evikini esivela kilo kuye kwangathi kuyaqansa kodwa ke bekuqansa abantu abatholakala benalo igciwane kodwa bekungaqansi isibalo sabantu abalaliswa esibhedlela. Abagcina sebelaliswa esibhedlela bekuyibona labo abanqa aba ukuthi bengathathi i-vaccine ngenxa mhlambe abanye besala ngenxa yenkolelo yabo abanye besala ngezizathothize kodwa ke bona labo bebagcina sebesiya esibhedlela kodwa ke lokulahlekelwa kwempilo zabantu besesibaleni esiphansi kakhulu okuyinto ejabulisa kakhulu ngendlela obekuhamba ngakhona.
Bona abantu bayagqoka na ama-mask beqhelelana njengalokhu kade kusenzakala esikhathini esidluleyo kumbe sebehlatshiwe amajekiseni abantu sebengena yonke indawo bengagqoki ama-mask lokunye njalo?
Abantu ukuqhelelana basaqhelelana kodwa ke akusase yiyo leyana indlela leyana yokuqhelelana leyana yakudala. Lapha e-England into engibona ukuthi eyenza ukuthi bengasaqhelelani kakhulu kungoba uhulumende waqinisa umthetho kakhulu ukuthi abantu lapha ukuthi bajove bathole ama-vaccine ngobuningi babo ngoba abanye ngisho lakathesi usazama ukuthi aqinise umthetho ukuthi nxa ungabe usebenza kwezomtholampilo noma sebenza la kuma nursing home xa ukuthi mhlambe awuvumi ukuthi ukuthi uthole ivaccine bathi bazagcina besenza ukuthi abantu bengahambi emsebenzini abantu ababe kuleso simo xa ukuthi ungafuni ivaccine ukuthi uyavalayela ukuthi uhambe wena uyezidingela umsebenzi kwenye indawo kodwa ungasebenzela uhulumende nxa uzazi ukuthi wena awutholanga ivaccine ngenxa yokuthi ikakhulukazi abantu abasebenza kuma nursing home uhlupho lokhona ngelokuthi basebenza labantu abadala njalo abanye basebenza labantu abavulnerable abantu mhlawumbe abanye abalemikhuhlane ethize kodwa ke nxa ukuthi umuntu engazange wathola ivaccine kuba nzima ukuthi lwana umuntu lo oyabe esebenza labo bantu asebekhulile noma abakuma nursing home uzabuya le virus evela leyo phandle ayiphathele labo kube sothola ukuthi mhlawumbe sokusenza ukuthi kulahleke impilo zabantu abaningi njengalokho sasukubona abantu abaningi abalahlekelwa ngezimpilo ngesikhathi i-COVID iqala sawuthola ukuthi mhlawumbe kuma nursing home kwakuyenela ukuthi kudlule mhlawumbe abantu more than 50 okwakuyisibalo esasikhulu kakhulu njalo esashiya abantu bejikile kakhulu.
Umnumzana Difa wajabhe Bango Dube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilijani. Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Ngambe ukubotshwa kwabalwa impi yenkululeko kungaba kutshengisani. Ibandla le-MDC Alliance lithi akungenele umanyano we-SADC ukuze kube lokukhulumisana kwenkokheli yezombusazwe phandle kwedale le-Pollard. Siluthiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.